Kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Alingali vuka njani mtshakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuMabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuzovula umbukiso we trade fair kudala inkulumo.
Yaba celebrate ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abaletha inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kuhle, ngibone ngathi sesedlula.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngendaba yeGugu Rawundi, lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective abayibo abahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bexoxisana ngodaba lolu baze bavumelana izivumelano ezimbalwa.
Upon the request, our families are requested, you know, mama victims are there, Ubana Bunjani, get your amatam. Father Nakelan, I go in Zagai, Lukanado, Melisuna, Lukanado.
Gweze Meliga, why umsegega monga Meli, Barack Obama, umnumzana Joe Biden, Lai, useyazise ukuthi uyangena kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuvula umbukiso we trade fair lamhlanje kobulawayo kudala inkulumo. Inenge elicothoza inyathelo leli ngelithi imbali kaMseveni kayihlambulukanga. UMseveni osele minyaka yokuzalwa edlula engamachuma ayisikhombisa i-74 walela embusweni. Usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 years. Ngomnyaka ka-2005 uMseveni waguqula isisekelo sombuso welizwe lakhe ukuze singamenqabeli ukubusa okwamahlandla amane. Kwathi ngomnyaka ka-2007 waguqula isisekelo njalo ukuze enelise ukubusa yena esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe emthethweni wesisekelo sombuso lo. UMseveni wazakala ngokunyathezela abamphikisayo abalembono ehlukene laye. Sikhuluma nje kulosakhulayo ophikisana laye uBobby Wine ovalelwe ejele ngezizathu ezingaqondakaliyo ngomvulo. UMseveni loMnangagwa izolo ntambama bahlangene eHarare badla ukudla kokusihlwa belindele ukuvukela kobulawayo lamhlanje ukuyavula i-trade fair. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa Wajabi Bango.
Engingakutsho babugane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu esiyanxusa abantu abafana labo Yoweri Museveni, abantu esibaziyo ukuthi baba sebenesikhathi besembusweni, njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana lekamgazi, abantu abangalungelanga ukuthi kugeneration yakathesi ukuthi ngabe lokho besasembusweni. So abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetshenziswa ukuthi siyabaselebrata. Siyabaselebrata ye okokuthi ngabantu abalwela inkululeko noma abaletha inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kuhle, ngibone ngathi sesedlula. Okungawukuthi umongameli wethu nxa kukuthi laye efuna ukutshengisela ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation. I-new dispensation leyo kufanele ukuthi itshengisele imbali zayo, lokho ekutshengiselayo eceleni kwaukuthi labo abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona. Singaphosa mhlawumbe njengabantu abafana labo Cyril Ramaphosa, labantu abafana labo lo president we Rwanda. kuyibo basondelayo into ezinsanda zinalezi ezenzakalayo. Kodwa ke abantu abafana labo Yoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha esikhundleni uYoweri Museveni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979. Abaningi abamaziyo ibizo lakhe Idi Amin ngumuntu oselocuku, ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abantu baphila njani.
Kungatshengisa na ukubana uMongameli Emmerson Mnangagwa galabangane abaqotho angabanxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika?
Mina ngibona ngathi abantu abangane engabe elabo, but kodwa ngibona ngathi lapha yinto obekudinga ukuthi ama-advisors akhe, abantu aphila labo uMongameli bam-advise, bamtshela ukuthi lapha sokufana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka, uthethe isikorobho wathanyela endlini, wasuka laphana wasuke enyathela udaka, wasephenduka lo daka endlini. Kuyabe kutshengisela ukuthi akula nto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo, ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela iZimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangelele ngakhona ukuthi ikhangelele phambili, akufanelanga ukuthi sesiloko sabande kanye ekuhlanganiseni inkulumo noma sengabe sihlanganisela izinto labantu abafana labo Yoweri Museveni. Seye sambona uMongameli hambe sasifika kubo masisi lapha eBotswana, esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane, esithatha ukuthi watho ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angomakhelwane. Kodwa-ke lokho ngiyazi ukuthi kungabe kuwukuthi mhlawumbe zama ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela i-struggle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kusase-Rhodesia zisalwa lamakhi. Kodwa-ke imbali yakhe seyayayonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwa njengochuku ngenxa ngokufana nje kakhulu lokho esikubona kuYoweri Museveni. Akula mehluko phakathi kaYoweri Museveni, akula mehluko lalubaba owesudan osandokhishwa esikhundleni.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-London kwele Bhilitane. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngiyaxolisa, sikhangela ezivela emaphephandabeni awakhonapha eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usephike ubudlelwano okuthiwa ulabo lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa athi kulabantu ababili abathathelwe imota zabo zohlobo lwe-Honda Fit ebusuku lwangolwesithathu kuzehlakalo ezimbili ezehlukeneyo, kodwa-ke amapholisa axwayisa uZulu ukuthi alimuke. Okwamanje ke kesilalele ke amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani? Khuluma lo Ncube. Hayi, mina ngiyandlulisa nje amazwi okubonga mangabe kuliqiniso mpela kuqhubekela phambili ukubana kukhonyiswane umlotha ngodaba lwegugurawunde. Esingakwazi ukuthi kuleqiniso kwangakanani ngempela ukuthi uhulumente uzimisele mpela ukuxolisa ebantwini abahlukunyezwa igugurawunde. Kungaba kuhle mangabe ezimisele kakhulu kulokho, yikho lathi singakubongela. Mangabe nguhulumente omela abantu, singakubongela lokuthi azimisele mpela akhulumisane labantu, azwe imbono yabantu, azwe abantu abazi ubuhlungu ukuthi bona bathini, bacele uxolo olunjani, bakhompasete ngalokho abakufisayo. Ngoba kunje nje abazali bethu bahlukunyezwa kakhulu, behlukunyezwa umbhuqazo wegugurawundi. Siyacela uma ngabe ezimisele bakhompasete bonke abahlukunyezwayo, babhalise ebabhekele ngalokho ababhekela khona. Uma ngabe kuliqiniso mpela singabona ukuthi hhayi, mhlawumbe uhulumente uzimisele ukutshintsha amelane labantu belizwe, ngoba yibo abakhalayo kumanje. Bacela impela ukuthi ngabe uyazimisela ahlale phansi nabo azwe izikhalazo zabo aphendule kuloko nalokho afisa ukukwenza. Ngiyabona
Mthakazi. Ngiyabonga Msakazi. Baba Dube, lolu daba lwegugu rawundi lolu luzasenza sihlale sikhuluma ngalo sizo zonke silubuyelela ukuthi umnandi emlonyeni wethu ngoba sesithole ithuba kanti salukhulumela ezinhlizweni abanye sasabhala izingwalo kodwa kathesi nxa solunje solusibanga ukuthi sikhulume sizo zonke. Okwenzekalayo lokhu bantu bakithi ngizwile ukuthi bana babacubu bona be-commission mina bebesemfela kuzi besegwanda bebazabe gwanda futhi kule viki esinye isikhulumisi sithi khona i-commission ayibise isicelele uhulumende abise izingwalo lezana zakuqala ezabodubabantu angudumbutshana lezana ama-commission yana amabili abhalayo. Kunzima bakithi ukuthi uhulumende onguye umbulali azikhiphe lezo ncwadi angidi bofakazi abucisha anxa kuvele ungalabo bofakazi obuya ngaphi babuvele bulutshwane ukuthi asizibufana lobethu ye bengasinika siphonga ukukhakela ukuthi mhlawumbe lapha lapha babhala iqiniso kodwa ngibona babhala iqiniso kasikhakele yini ukuthi okwayenza abachisa amahofisi ezaphu kuyini.
Mina igama lami nguGabriel Moyo. EZimbabwe lapho akukhanyani sithwele nzima kakhulu la ngoba impahla zikhwelile izinto ziyadura kusela nto ethengekayo kuthi ngibamba abantu begovernment bafakelwe imali abantu bakahulumende into zakhwela manje labo abangafakelwanga imali bona ke bayakudla ngaphi bayathenga ngaphi ogogo vele abangasebenziyo lala bantu vele abangasebenziyo bona bayathenga kusiphi isitolo kanti sizokuthiwa le fuel ikhwelile hayi lokhu sokuphezu kwabandle encike kumbe ilizwe selifuna ukuvalwa lokhu singananzelelanga sisakwazi.
Hayi siyabonga emsakazweni ukuthi sike sikhulume ngohlupho lolu esibhekana lalo elizweni lakithi leZimbabwe esalithakazelelayo ngo-1980 ukuthi nasi iZimbabwe seyibuyile. Ha sesithwele nzima ilizwe kodwa ngelakithi sesingani sizintandana ngani ziziphepheli kodwa sisezweni lakithi sithwele nzima ngezinto esizitshelwayo kodwa yezinto zisayihlisa izinto ezikhwelayo kodwa lokhu azikhwela zisiya phambili kathesi makhaya mina mphume echorocho ekhaya echorocho inkomo sezisemahlangeni asivunanga ngitsho kodwa izinto lokhu azikhwela zisiya phambili petro iyakhwela isinkwa sisasazi sesisibona nje ukuthi kuthiwa kulento kuthiwa yisinkwa kodwa into eyayiphongukudliwa nje awu isinkwa namhle isinkwa sisathengeki susikhangela nje usesabe ngani yenye into ongaza kuyiboni sithwele zimi ezweni lakithi siyasebenza sihola amabhondi bhondi akula lutho noba ungayidobhi $100 yebhondi nothi awula uyayisanga akula lutho uyalusoko sithwele nzima sibili ezweni lakithi lapha akuphileki asisakwazi ukuthi sizaphila njani siyabe lokhu asikhangele lenkokheli zethu ziyabe lokhu azisitshela izinto ezingayisizo zisitshela amanga isizalungisa izinto ezikhwelayo sizathatha amanyathelo ngemva kokukhuluma khona lokhu uzabona okunye kuyakhwela umnyaka kuyazupheli bazaze beqalisa ukuthi bakhangele balungise sokusiza ikhampeni sebekhampeni kathesi hawu bantu benkosi hhayi sithwele nzima behlulekile sibili. Ngiyabonga.
Siyabonga lathi sibongeke abalaleli bethu abenelise ukuthi basithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Liyenelisa lani ukusithumela imilayezelo yenu lisitshela ukuthi lapho elikhona kunjani lingasixoxisa nje ngodaba olutshisayo lezi nsuku udaba lwegugu rawundi kumbe ukukhwela kwentengo yempahla yezitolo kumbe yinqe okusenhliziyweni zenu ye inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Safa sapheli sizwe simnyama Inga safa
Isizwe sabantu
Yamula
mona Hayini kokhe lizwe
Wemhaye wemolo Safa sapheli sizwe simnyama Inga safa
Isizwe sabantu
Yamula
mona
Hayini kokhe lizwe
Kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngodaba lwegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo i-Matabeleland Collective yiyo ke inhlanganiso eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa okwakuqala ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe ahlale lenhlanganiso ezixoxa ngodaba lwegugurawundi bathe sebexoxile kwase kuphuma ke okunenginengi abaxoxa ngakho abavumelana ngakho okufana lokuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi ayobe kwakutsha njalo labo abangelancwadi zokuzalwa ama birth certificates labo bawathole lokunye okunenginengi okunjalo abanengi kodwa babuza bona ukuthi kathi inhlanganiso yona le eyahlala lomnangagwa ngeqotho na ilezi fiso zikaZulu weMatabeleland na kule mbuzo eminingi sitheke lamhlanje sixoxisane lomnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla salinhlanganiso eMatabeleland Collective.
IMatabeleland Collective lenhlanganiso eziningi ezigoqela iHarbour Cook Trust, iHoza, iY, iBo Private Life Progressive Residence Association, iZipra Veterans, iSouth Western Region Gender Network, eMthonjeni Women's Forum, iNkanyezi Development Trust, ngibala nje ama-organization amalutshwana khonapho isite page likaZulu ngamanye ama-organizations ayingxenye ye-Matabeleland Collective.
Selukhona ugwalo olumumethe lokhu okwavunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ugoqelwa ukuthi kumele kungcwatshwe katsha amathambo alaba abasitshiya ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi lokunye okunjalo kuyafezeka na?
Kuyaba kuqakathekile njengabalweli yenkululeko lamalungelo ukuthi sikulwele khona lokuthi sikukhankasele ngoba kukhona abanye abazama ukuthi bethele amanzi, kukhona abanye abazama ukuthi igugurawundi kwakuyimpi, kukhona abanye abazama ukuthi indawo le beyimbambathi. Kodwa thina njengabantu abanjani abalwela uluntu, abalwela amalungelo, sizaqhubeka phambili silwela ukubana kube le mthetho ezaqondisa i-process le ngoba nxa kungela mthetho oqondisa iprocess ngobuhlelo nalolo kuzaba nzima ukuthi kufezeke. So sebe siqakathekisa ubana kube le-legal framework ezaguida iprocess yona leyo yama-reburials ukubana nxa kusenziwa khona lokhu kube lobufakazi, kube lama-forensic experts ababekhalisa amathambo ukuthi abantu babulawa kuyini, kutheni, nokuthi ngobani bona laba abafayo kudokhumentwe kuhle khona lokho njalo. So sizaqhubeka phambili sikukhankasela khona lokho. Umkhankaso awulula, awuchiphanga umsebenzi ngathi yimpi njalo. Bakhona abaningi ikakhulu bona laba ababona ngezikhathi zegugurawundi abangafuni ukuthi kube lempumela, kodwa njengabantu abalela amalungelo sizaqhubeka sisiya phambili sikhankasela abantu, sikhankasela ukubana indaba le ilungiswe ngoba yisilonda esibhibhidlayo kithi eMatabeleland.
Sesike sakhuluma labanye, sesike sakhuluma lengcwethi kwezamasiko esintu abathi bona esintwini umuntu osengcwatshiwe akumelanga agejwe njalo amathambo akhe angcwatshwe okwesibili. Manje kuzenziwa njani lo?
Yebo, kanti ngoba kade sizizama ukuthi sikhulumisane lezi nduna njalo lezikhokhele labakhokheli bomdabu ngoba lokhu kwenzakala ngezombhuqazwe kwafa abantu abaningi kakhulu. Kuyebe kuqakathele ukubana kube lobufakazi ukuthi kuliqiniso yini na ukuthi abantu laba bakhona. Okwesibili lokuthi babulawa kuyini abantu bona labo, kutheni, ngubani, wadutshulwa yini na, bahlatshwa ngamabhayoneti yini na, ibatshaywa yini na, wahamba njani. So kuyebe kuqakathekile uma sikhangela ngelinye ilihlo lobufakazi njalo ubana khona lokhu kwenzakale kukhulunisane njalo labakhokheli womdabu ukuze khona lokhu kulungiswe. Bayabona kuqakatheke khona ukuxoxisane, ukubonisane njalo, ngoba endulo kwakungavamanga ukubana abantu bechithele bebaningi vele, kwakungenzakali khona lokho. Kodwa yinto le esikhona ngenxa yokuganga lobugelekethe osebukhona lobunsula osebukhona lezi nsuku.
Imali manje izavela ngaphi yokuqhuba uhlelo lolu?
Okunye akudingi imali eningi, ngoba ngikhuluma njengematerial collective. Sile nhlanganiso eziningi yokuthola trust ezilama experts atrainer kubo Argentina abona ubuciko njalo ukuthi umsebenzi lo ungafezeka kanjani. So ulwazi lobuciko bukhona kunhlanganiso ezishiyeneyo ezimele amalungelo abantu ukuthi kwenzakale khona lokho. Okwesibili, asikho ukuthi kuzaba lama exhumations ukuthi kuzaba ukugeja amathambo. It's upon request. Ama families ayebe requestile, ama victims ayebe cekile ukubana kunjani geje amathambo. Xa bengacelanga akwenzakale khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho. Sizasiza ukuhanje nje ukugeja amathambo yonke indawo. Kodwa ngesivumelana kumele kube le request evela ngathi emulini. Imuli nxa isibeke request sokusiba lohlelo lonalolu oluyabe lukhangelwe inhlanganiso ezikhangela amalungelo kube le documentation lalabo abakhangela ezamathambo ama-forensic experts lalabo ababhalayo ukuthi abantu babulawa kuyini kutheni ngesimo esinjani. So ubuciko bukhona sibili kulesilengwiche eziningi ekumathebuleni collective. Inhlanganiso ezikhangele khona lokho kuphela nje. Kwenzakala uma ini imuli isithi hayi thina lapha sesithwele nzima kulamathambo phandle komuzi kumbe duze lesikolo, siyacela ukubana uNdlovu kumbe uMoyo kumbe uDube kumbe uNkomo kumbe uNxumalo kumbe uNdiweni kumbe uNdimande kumbe uDladla kumbe uDlakama abekwe kuhle.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Silugqibeke lamhlanje ke uhlelo lwethu lwendaba zeGugurahundi. Owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden izolo laye wazise ukuba uzancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo olokudinga umongameli weMelika. Bekuvele kusaziwa ukuthi uzangena kukhetho umnumzana Biden, kodwa ubengakazisi okusemthethweni. Kambe uBiden enganqoba na umongameli Donald Trump? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kweMelika.
Abantu abaningi abamademokrati bamona ngathi angaba le chance ngoba ulama advantage athiza lawo wasebenza kahle lo Obama, and beyazi ukuthi umbuso kaObama ebantwini abaningi kuma-Democrat wangumbuso o-clean compared to umbuso ka-Trump.
Uwabona njani amathuba akhe?
Well, umncintiswano wona umkhulu sibili, siyawubona ngoba I think khona manje sebeyi-20 abancintisayo, and abaningi bakhona abantu abale experience, abanye basasebancane in terms of iminyaka compared to uBiden, which okubanika i-advantage ngoba ama-trends these days siyabona ama-millennials azaqala ukuvota ngo-2020, siyabona ukuthi sebe siba baningi njenge-group ukudlula amanye ama-demographics, amanye ama-groups, and then uBiden I think umuntu osekuma-70 and therefore kungaba le question yona leyo ukuthi hayi mhlawumbe uyabona angeka ayenze kahle kuma-voters asasemancane la ama-millionaires azoqala ukuvota ngo-2020.
Umnumzana Biden ngomuntu osengohlala encintisa ukuba ngumongameli, sekwenza lokhu ngiyabona sokuyakwana kane elokhu ezama, akusoze na kunyampise inhliziyo zabanye bethi hayi umuntu lo usezame kaningi?
Well, I think
kuzonyampisa of course abanye abantu kodwa iningi labantu I think bazomjaja ngeperformance yakhe ku government ka Obama ngendlela asebenzisana kakhona lo Obama lokuphumelela okwakukhombisa okwenziwa yile administration ka Obama sabona bephumelela intweni eziningi ezifana lokuphasa i-Obama care lokunye okuningi lo mkhonomi lawo wakhuphuka and all that. So abantu abaningi I think bazomjaja based on lokho ukudlula based on ukuncintisa akwenzayo ngasemva.
Asithi aphumelele, umbona engamisana lo mongameli Donald Trump yini? Uzakwanisa na ukumela?
Yeah, I think uBiden umuntu olengqondo esharp kakhulu, umuntu ole experience le knowledge enkulu kakhulu ngezinto zomhlaba jikelele esingathi foreign affairs. Ngumuntu ololwazi olukhulu ngombono wami entweni eziningi engibona ukuthi uTrump ivinakalalo ulwazi lwakhona. UTrump ngumuntu nje oza ongena ngathi istyla sakhe sokudebate, itisene sokuintimidate, sokuthuka weyisa abantu and all that. I don't think uTrump vele ulesikhathi sokuthi adibhethe ama-facts. Ngumuntu lwana vele ophuma ukukhuluma whatever kufike engqondweni yakhe as long as ibase yakhe iyakuthakazelela khona lokho uvele enze kanjalo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia kwele Melika.
Lami ukuba ngumzwa ngendaba bayangizonda ngaze ngigide kanjani ngicule kanjani. Hayi, ingoma emnandi, ingoma kaLove Moma Jaivana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Bye bye.